into esiyibonayo kubana ke iZanu PF ibone kubana iyaziwa ke ebu ematopo ku ward 2 yabona futhi ku ward 4 lokuthi iyadliwa ke insiza ku ward 2 yiko sebesebenzisa ke iviolence befuna ukulimaza abantu. Honorable Tofa uChaiwe yabona libonile ke izithombe esizifakileyo kumphakathi ulimele ezinyaweni, ulimele njalo ke lasemakhaleni, baChaiwe ontando balinyazwa ke ukansila wethu walinyazwa, okuyinto ke esingayithathi ke ngendlela encinyane ngenxa yokubana ke wonke umuntu lelingelo lokukhampena njalo lokungena kukhetho. Akufanelanga ukuthi ke silungise ke izinto zonke esisebenzisa udlame lodlakela. So abanye basesibhedlela njalo abanye basezindlini, abanye lokhu besazama ukubana ke bekwanisa ukuba sendaweni ezisafe ngenxa yokubana ke insiza isithenwe into ye-terrorism ngeZanu PF.
AbeZanu PF bamangale emapholiseni ukuthi labo bachayiwe njalo bathi bachaywe ngabasekeli bebandla lenu. Yebo, likwenzile lokho yini?
Emapholiseni bayahamba ngenxa yokubana ikwenza kwaba bantu bezanu ukubana bekuhambe emapholiseni beyireport ukubana bona ama-victim. Whereas everyone knows ukuthi iZanu PF since the birth of this country sathola ukukhululeka 1980 kodwa kulokhu besebenzisa i-violence, babulala abantu bakithi ngesikhathi segukurawuni, sebephendukile njalo namuhla befuna ukusebenzisa udlakela lokubulala abantu lokwethusela abantu. Kodwa thina njenge-generation entsha asonto esizayivumela ukubana iZanu PF iphenduke izame ukusebenzisa i-violence against our people. So sizenza konke sikwanisa ukubana sizivikelele ukubana kungabi-ke lo dlame lo dlakela. Wonke umuntu ozawenza i-violence kakhulu siyaphambili sizababamba, sibahambise emapholiseni ukubana ke benze umsebenzi ngenxa yokubana ematopu amapholisa athala moto. So sizabancedisa amapholisa ukubana wonke umuntu o-involved kwindaba ze-political violence ebe held to account.